Kuyinto eluhlupho kakhulu eMelika indlela okusetshenzwa ngakhona ngokuba umthetho esikhathini esiningi siyawubona usenziwa lokho okuthiwa ngesiNgisi i-politicization. Sekwandile kakhulu ukuthi uthole sokulomthetho wama-Republicans, umthetho wama-Democrats, ususetshenziswa ngendlela esibona bekusola nxa kusenziwa kwamanye amazwe. Kuyakhathaza ke khona lokho nxa sikubona kusenzeka. Izikhathi eziningi omunye umuntu bengeke bekuzathiwa khona hhayi akuvunyelwa ngokukwenza, kodwa uTrump laye wakwenza, babakwenze vele akwenzileyo uBiden asonto entsha kulokuxolela abantu kakhulu abavela eqenjini elithile eMelika. Lokho yinto esiyajwayeleka yazinza yahlala. UTrump wakwenza, uBiden uyakwenza, ngilethemba basezaqhubeka bekwenza vele besiya phambili, ikakhulu ngoba iAmerica sihlukene kakhulu phakathi kwezembusazwe, lokho kuthiwa yipolarization. Ngakho kuza kwanda ngokuya kwesikhathi.
UBiden uke wafunga phambilini wathi kasoze awesule amacala endodana yakhe. Kuyini okwenze waguqula ingqondo?
Lokhu ayekutsho wayekhankasa, wayesadinga ukuthi abantu beMelika bambone njengomuntu lwanokuthiwa uhamba lomthetho okuthiwa i-rule of law, ukuthi kakukhathalekile ukuthi olecala ngubani, umthetho kawulandelwa, gwetshwe, kwenziwe zonke leziya zinto. Wayengumuntu oziveza ngaleyo ndlela ngoba wayefuna ukuthi aziveze ngaleyo ndlela, ikakhulu ngoba ama-Republicans babemsola kakhulu ukuthi kusengenzeka ngenele ekuthonisisweni komntanakhe kumbe esigwebeni somntanakhe. Kodwa ke njengalokhu engasabi ngupresident sekungena uTrump, kafuna ukuthi achiye umntane phakathi kwalokho okuthiwa yi-legal jeopardy, engozini yomthetho. Ngakho ke usemkhipha. Kodwa ke kuzaba yinto ezaxoxwa kakhulu, okuzakhampenwa ngayo eminyakeni njalo ezalandela, okhethweni oluzalandela eminyakeni eminingi kusiya phambili, ukuthi kambe umthetho usetshenziswa ngendlela efaneleyo yini ekuxolaneni lapha. Kodwa ke njengoba senke ngatsho, vele sokwandile eMelika ukuthi sikubone khona lokho. Kwakungenzeki kudala, kodwa hayi sekusenzeka kakhulu.
UTrump laye sesike samuzwa esithi uzaxolela labo abavalelwa ngemva kokwenza udlakela edale lephalamende. Singathi okwenziwe nguBiden lokhu kumupha yini igunya uTrump ukuthi ngempela ebakhulule labo bantu?
Kakhulu okwenziwe nguBiden kumupha igunya elikhulu uTrump. Ubeveleza kwenza uBiden engakwenzanga, kodwa ke nxa uBiden esekwenzile sokumgeza uTrump ngoba akasenzi lokho kubonakala kuyinto engakaze yenziwa, sesenza osekulokho kuthiwa ngesiNgisi normalize, into esihamba esijwayelekile esilisiko lokwenza izinto. Ngakho ke sikukhangelele thina esikhangela ngezombusazwe labantu izakhamizi ngilethemba zokukhangelela ezeMelika ukuthi uTrump uzangena uzabaxolela labo abahlasela iphalamende ngesikhathi sekuwine uBiden. Ngakho ke kuzahlupha kusiya phambili iMelika indlela esisebenzisa ngakhona umthetho, ngoba sisandisa kakhulu ezepolitiki emthethweni.